Ekhuluma ngemva kokwamukela ugwalo olumumethe isikhalazo zababalisi beBotswana abathi abasebenzi, umphathintambo obona ezemisebenzi uMnumzana Phasi Mkhwari uthe isimo sesilungiswa ngokuthi ungasanikezwa abokuza incwadi zokusebenza ama-work permits. Uthe ngaphandle kwababalisi abatshayeli bamaloli kusukela ngompalakazi odluleyo labo kabasoze bephiwe imvumo yokusebenza kwele Botswana.
Esesikwenzile ukuthi asisoke sinike umbalisi ovela phandle i-work permit. Ngenyanga edluleyo kuphela sincitshe abantu abayi 140 abakade befuna ama-permit. Lokhu sikwenza ngenxa yokuthi silabo ababalisi abaneleyo kwelakithi.
UMnumzana Mkhwari wengeze wathi sebeqale ukukhulumisana lezikolo ezizimeleyo, ama-private schools, okuyiwaxhatshe ababalisi bokuza ngobuningi okugoqela labeZimbabwe obekhokhela ekuqoqeni ukutshengisela kwamatitshala angasebenziyo. UMnumzana Thabang Kopelo uthi bona abalwi lababalisi bokuza kodwa bakhalaza ukuthi uhulumende akhangele isisebenzi sakwele Botswana kuqala.
Because you do acknowledge that there are other people who come from outside the country who are now working here.
Siyavuma ukuthi bakhona abavela kwamanye amazwe. Yikho sisithi akube ngelinye inani i-80% ibe ngeyabaTswana.
UMnumzana Kopelo ekhuluma le-Studio 7 uthe bananzelela ukuthi kakhulu izikole ezizimeleyo ziqila ababalisi abavela phandle kwelizwe zibaholisa iholo eliphansi.
Usually seen in other countries that are coming, whereby now they are now being attacked.
Asisoke senze okwenziwa ngamanye amazwe lapho esibona khona behlaselwa bethukwa. Singabantu be-Afrika sonke. Yikho sisithi uhulumende kaqale ngathi uma kulesikhathi labo kuza bazathola.
UMnumzana Kopele uqhubeke esithi abazange benikeze uhulumende isikhathi sokufeza ukukhishwa kwababalisi abavela kwamanye amazwe.
We have agreed to communicate to S20.
Sivumelane ukuthi sizaqhubeka sikhulumisana. Siyamthemba umphathintambo ukuthi uzaphangisa lempendulo zethu. Sizabekezela kodwa hatshi okwesikhathi eside.
Inyathelo lokuthi kuvalwe ukunikezwa kwencwadi zokusebenza sekuthiya ababalisi beZimbabwe leBotswana bethithibele. Kodwa umbalisi uMnumzana Neva Ndiweni uthi leli nyathelo alimalisi ngoba wayevele esazi ukuthi luzafika lolu suku lapho ababalisi baphandle abangasafuneki khona.
Mina ngokwami awungethusanga. Kanti kwezo kube nini bakithi sifukuza ezweni labanikazi. Angithi abaNdebele vele athi yena ikhoba lomnikazi alilandima. Ya, alilandima. Ngabe umnikazi engabe uyasezoluthatha ikhuba lakhe. Kumele umdedele, umnike ikhuba lakhe. Yes. Ayikho inyoni endizi ingahlali phansi bakwethu. Esingakucela nje ukuthi uhulumende asiphe icetsha lokuthi sibophe imichaqana yethu. Ready to go. Sibonge ukuthi sigcina lokusinika insimu yakhe ukuthi sibe silima okwesikhatshana.
Odabuka eZimbabwe otshayela amaloli uMzana Ntokozo Thebe uthi balokhe belethemba lokuthi lapha lalaphayana bazathola ama-work permits.
Siyaye sizwile umlayezo ngibe sengubeka kanje, especially ama-permits awobudriver athi ukuthi khona beyavala, obutshayeli bavala kudala, kodwa evalwe njalo sokusiya ngenhlanhla atholakala, bayathola abantu bawulenhlanhla.
Inyathelo leBotswana elokuncitsha abokuza incwadi zokusebenza liza ngesikhathi amazwe afana leSouth Africa lawo eseqinise imithetho ngokusebenza kwezalwane zakwamanye amazwe sokule njongo yokupha amathuba emsebenzi abamazwe abo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.